Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Blessing Zulu, osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 13 Mfumfu 2022. Igama lami nguGaino Khumede Saidi. Endabeni zethu namhla, intatheli izindaba elodumo njalo obephatheke kumkhankaso wezokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesilisa uAbigail Kamanya obhubhe ngomvulo ngemva kokukhulelwa isifo sesihlabo i-pneumonia ubekiwe namhla eHarare. Kule iviki kusukela ngomvulo mhlaka 11 Mfumfu kusiya kulwesihlanu mhlaka 14 Mfumfu, izwekazi le-Afrika linanza umsebenzi owenziwayo owokutholisa abantu balamazwe amanzi ahlanzekileyo ngenhlawulo efinyelelwa ngumuntu wonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuthi athwele nzima eZimbabwe ngalesi isikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Intatheli izindaba elodumo njalo obephatheke kumkhankaso wezokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesilisa uAbigail Kamanya obhubhe ngomvulo ngemva kokukhulelwa isifo sesihlabo i-pneumonia ubekwe namhla emathuneni awe-Warren Hills eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngezinye zezingoma ebeziculwa esililweni sika-Abigail ebezigcwele usizi njalo zifakaza ukulahlekelwa izihlobo labangane abekade beyikhokhona. Izihlobo labangane ebezizevalelisana lomufi emzini wakhe oseGreendale bachaze omunye njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe ekhuthele ekuphakamiseni abantu ogoqela intatheli izindaba kanye labakuhlangothi lwezombusazwe kakhulukazi abesifazane. Unkosikazi Audrey Charamba ngomunye walabo abathi balahlekelwe kakhulu njengentatheli izindaba zesifazane.
Siqala ukuhlangana ngathi nje safunda sonke sifunda ukuba zintatheli izindaba. Siqede isikolo ngonyaka ka-1995 kunje nje ngathi nje wonke safunda lawo. Bakhathi wonke umuntu uyakhala. Ngoba sizibuza ukuthi kambe shwa nxa sesilokhu sihluthunwa kangaka wabuhlungu kangaka sokusitshona uAbigail ngumuntu ebesihleli kahle besisebenza kahle.
Enye intatheli izindaba elodumo owasebenzisana lo moyi umnumzana John Masuku uthi uAbigail utshiye isikhala esikhulu.
Engikhumbulayo ukuthi uAbi wayesithi sifundise omama ukuthi benelise ukuzibika emphakathini ngoba abaningi bangkhona babengakwazi ukuthi baphendule besithi nxa bebuzwa zintatheli izindaba zingaba ngeze-radio kumbe ze-television kumbe ezamaphephandaba. Ngakho-ke u-Abi wayebabiza baba ngabamakhansili kumbe njalo abephalamende kanye labakhokheli bama-NGO ukuthi abatshengise indlela yokuthi kumele baphendule njani intatheli izindaba ukuze bazakale ngendlela engcono.
Vivian Marara ngeyinye yentatheli izindaba ekumsebenzi munye obusenziwa ngomufi.
U-Abi wayengumuntu wabantu. U-Abi wayengela lokhana ukuthi uyakhetha ukuthi ukhuluma lobani angikhulumi lobani. And u-Abi wayesithe ngabona amankazana asamancane bengena kumedia laphana befuna uncedo wokuthi bebanjwe isandla sokuthi isector inafikethwa njani. U-Abi wayekhona. Mina ngangena kwi-media sector in 2007 ngisenza i-internship yami eMisa Zimbabwe and u-Abi was one of the female leaders engasebenza laye ngesikhathi saleso.
Abaze esililweni sika-Abigail bagoqela abezombusazwe umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalitions for Change umnumzana Ostalos Gift Siziba ulandisa kabanzi ukuthi kwamsiza kangakanani ukusebenzisana lomufi.
Ngiyakwazi ukubana ngaqasha kwamazi ngisa ku-Students Union ngaya ku-Youth Assembly, wangichiya ke sengumsikhulumeli webandla-ke elibusayo ngomnyaka ozayo. So khonokho kuyenza ukuthi ngimthakazelele njalo njengebandla le-TBC njangoZimbabwe yonke jikele, simthakazele sihlala ngokuthula lapho wachiya khona, sacebisa njalo u-remain true to the values and ideals wasifunda.
Kwasekelwa ngumkhokheli webandla le-TBC uMnumzana Nelson Chamisa obezekhalela abemuli ka-Abigail.
Aivamira kune vematongerwe enyika, kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister mapresident akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko aAbigail.
Umsekeli kamphathintambo wezokukhitshwa kwezindaba engowebandla lezanupf uMnumzana Kindness Paradza uthi uhulumende labakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba balahlekelwe kakhulu ngalimfa.
In terms of our profession, she is our hero because she did a lot for this profession, the profession of journalism. And she worked in a number of organizations and she uplifted a number of young journalists, especially the women, to go up the ladder within the profession.
U-Abigail Kamanya ubhubhe ngoMvulo mhlaka 10 Mfumfu ngemva kokuhlaselwa yisihlabo inyumonia eseleminyaka engamachumi amane lathoba munomunye 49 njalo uchiye ingane eyodwa. Inkonzo yokuvalelisana lo-Abigail kulungiselelwa ukuyambeka endlini yakhe yokuphumula yenziwe ngokukhokhelwa kukaFather George Gasa webandla le-Roman Catholic okhokhela esesigabeni saseMurewa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kule iviki kusukela ngoMvulo mhla ka 11 Mfumfu kusiya kulesihlanu mhla ka 14 Mfumfu, izwekazi le-Africa linangumsebenzi owenziwayo wokutholisa abantu bala amazwe amanzi ahlanzekileyo ngenhlawulo efinyelelwa ngumuntu wonke phansi kohlelo olwe-Africa Water Week. Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi wonke umuntu lelungelo lokuthola amanzi ahlanzekileyo, njalo uhulumende ukhangelelwe ukuncedisa ngokufaka imithetho egcwalisa lesi sithembiso. Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eMathebeleland Lawyers for Human Rights ibambane lenhlanganiso ezitshiyeneyo ukunanza liviki ngaphansi kwendikimba ethi African Communities in Solidarity Against Water Privatization. Sizwe nomunye wabaqondisi balinhlangano eMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa echasisa kabanzi ngalolu daba.
Kule iviki kuqala mhla ka 11 kusiya mhla ka 14 October 2022 izwekazi le-Africa linaka lokho esithi yi-Africa Water Week, lapho esiyabe sikhangele khona indaba zamanzi e-Africa. Njalo lo nyaka le iviki inanzwa ngaphansi kwendikimba ethi yona African Communities in Solidarity Against Water Privatization, ochukuthi izakhamizi zase-Afrika zimanyene zimelana lokuthi amanzi athengiswe abe yinto ethengiswayo.
Ifisa ukubona kusenzakalani njengenhlanganiso?
Thina-ke njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, inhlanganiso emela amalungelo kaZulu njalo futhi encedisa uZulu ukuthi akhulumele amalungelo akhe, uzananzelela ukuthi isikhathi eside kakhulu sigqugquzela kakhulu indaba yamanzi. Umkhankaso wamanzi yiwo esiwugijimisa phezu kwayo yonke izinto zamalungelo ezikhona esizikhangelayo. Njalo-ke thina njengenhlanganiso lathi siyaphatheka kulo mkhankaso we-Africa Water Week.
Xa sisithi siyahlolisisa umumo wamanzi eZimbabwe, kungathi siningaphi?
Thina esikunanzelelayo lapha eZimbabwe yikuthi akukabi khona amakampani asephiwe ilungelo lokunika uZulu amanzi bembhadaliswa. Kodwa kulento ekhona eZimbabwe enga efanana le privatization yona leyo into elidalwa izinwa lama local authorities lapho abafakela khona abantu ama prepaid water meters.
Ngombono wenu njengenhlanganiso libona kuyinto enhle na ukuthi kulama prepaid water meters wona lawo?
Esikuchoyo thina ngeprepaid water meter ikuthi iprepaid water meter iyinto enhle ukuthi incedise izinwa lamakansil ukuthi bavuthe imali kuZulu. Kodwa nxa sikhangele kumalungelo oluntu, iprepaid water meter iyingozi kakhulu, iyaphambanisa njalo futhi iyabulala amalungelo abantu ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo njalo futhi ukuthi baphile impilo elesizotha, ngoba sinanzelele ukuthi amanzi ayimpilo yomuntu. Esikuchoyo ke thina nje kule iviki sithi uhulumende weZimbabwe iconstitution imupha umlando wokuthi kabumbe imithetho ezaniyenza abantu bathole amanzi. Lo mthetho kumbe lesi hlolo hlelo lwama-prepaid water meters kaluncedisi ukuthi abantu bathole amanzi, lubi njalo luyaphambanisa abantu sithi thina kalukhitshwe. Okwesibili sithi parliament yeZimbabwe kayikisukume imele amalungelo abantu, ivikele lesisekelo sombuso ngokuthi ike yenze kakhulu ucwaningo oluqatha, ucwaningo oluqinileyo ngendaba yama-prepaid water meters, ngoba umhlaba wonke ngejikelele sokubonakele ukuthi ama-prepaid water meters kawamncedisi uZulu ukuthi akholise ilungelo lamanzi lelempilakahle. Okwesithathu sithi thina inhlanganiso lezi ezizimeleyo ezigqugquzela amalungelo zimiswe yi-constitution, i-human rights commission, le-gender commission, kabenze uchwaningo lokuthi ama-prepaid water meters asehlukuluze kangakanani abantu eZimbabwe. Sigcina ngokukhuthaza izakhamizi zeZimbabwe ukuthi kungeladlakela, kungeladlwangudlwangu, kazimanyani, zimanyane lomhlaba wonke, ziphike ama-prepaid water meters.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngomunye wabaqondisi benhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Lawyers for Human Rights exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Isizalwane seZimbabwe esidabuka emangweni wakoChief Sikola eduze lakobulawayo, esihlala njalo sisebenzela eBhilithane unkosazana Sehlulelo Ndlovu, uselethe ingcwethi kwezomkhuhlane wengqondo ukuzokupha ulwazi ngalumkhuhlane kubabalisi, amaklinika, labahlali balesi siqinti. Kubika intatheli yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Ingcwethi ezicubungula umkhuhlane wengqondo ezenkampani edume kakhulu kweBritane eye With You Consultants Limited zinxuswe unkosazana Sehlulelo Ndlovu ukuza eZimbabwe ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku lwabagula umkhuhlane wengqondo. Udokotela Jack Lovely ngenyala ezincwethi esebenzela linkampani eBritane.
We have come to offer some training in peer support and recovery to people in the rural districts, because what we recognise is that when people know more about mental distress and about mental health and understand more, then they are better able to support each other.
Unkosazana Sehlulelo Ndlovu uthi linkampani yamsiza kakhulu esehlulelwe yilumkhuhlane wengqondo ngemva kokushiywa umkakhe eminyakeni ethize eyadlulayo. UmaNdlovu uchazisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Singabona kuqakathekile ukuthi uhlelo lolu olunje luqhubeke ngapha ekhaya. Ngahamba ngadinga abangani bami abalolwazi nge-mental health ukuthi bebuye sincedisane ukwenzela ukuthi abantu bonke bangapha eZimbabwe si-understande, sibambane, sikwazi ukuthi silwe lalowo mkhuhlane we-mental health. Ngoba silabantwana abagcina bezibulala, labo mama abagcina bezibulala, labo baba abagcina bezibulala, i-mental health ikhanya kuyinto esihluphile kakhulu lapha kweleZimbabwe.
Unkosikazi Grace Mthemba ubhutshele umkakhe lonyaka ulokhu edlulukelwe njalo indlala ingenile emulini yakhe.
Wathi ebhubhile yena was a contract worker. So there are no benefits, there's no pension, there's nothing. So ukuhamba kwake kwahle kwaba ukuhamba kwe everything. Yethi thina sasithethe ama loans futhi sisakhi sithi sizama ukuyakhindla. So ama loans lawa na I'm struggling ukuthi ngibhadale ngapha Looking affected mentally, my village sometimes we are sitting signing, signing my tete savantana, nislaling, bending, calling, bending in them. So I think it's a meta program, nobody at least is a quantity of queen like one can change. One of the life still goes on, maybe.
Iningi labakulelu hlelo bathi bafunda okuningi kungcwetulezi ukuza na Christian Tetewe ngumbalisi esikola primary school.
Ngiyambona ukuthi kuyabancedisa ncothi yonke into iqalela engqondweni. Ingqondo mazingahlalanga kuhle akula into ozayenza. So i workshop leyi ibisilimukisa isifundisa nge stress management ukuthi lati sikwanise ukusiduduza njengoba imiholo yethu yeZimbabwe akula muntu ongawaziyo ukuthi ama teacher were the least paid sesikola imiholo yethu iphansi. So sikhona ngokuncane le mfundiso lesi sitholile kuzasincedisa ukuthi sikwamukele kunjalo.
Umnumzana Peter Nyathi uthi impilo yababalisi inzima ngakho bakufunda kulolu hlelo akusoze kubancede kakhulu.
Uduke hlana lalo nje ababalisi. Ukuthi asisakhangelwa njengabantu ikakhulu elizweni laseZimbabwe ngoba imali esiyiholayo incane ithi incane njalo kwesisuka labanye abantu abasebenza imisebenzi engaqedakaliyo kumbe singathi ayiqedakali kodwa abazuza imali edlula eyethu. Inhlonipho yomuntu ongumbalisi yayikhona lakudala yayisekho. Ngeke utshele umuntu udajulile ukuthi kenze lokhu kumbe umbonise lokhu uzathi uzambonisa njani wenunje. Engxenye yona odajulileyo njengombalisi uyakusibonakala njengohlanyelayo.
Umkhuhlane we-COVID-19 wenza abantu abaningi bahlalele evalweni behlulukelwe kwamagama. Ukuvala kwezikolo kwenza abantwana abaningi baba nomkhuhlane wengqondo labo. Ukwenza nafundile Nkala uncedisa intsha ekuluseneni lo mkhuhlane wengqondo kobulawayo lezabelweni zemaphandleni.
Ngenxa ye-COVID-19 sidiscover ukuthi kuningi kakhulu abantu abadlula yikho abazali abantwana. Karesi ngenxa ye-COVID-19 kula bantwana abaningi abagcina beyekela isikolo ngenxa ye-pregnancy. But kule mthetho eminingi yafakwa nguhulumente ukuthi umntwana akwanise ukuqhubeka ngemfundo yakhe noma esezithwele. So lapha abantu bafeyila uku-understand ukuthi yes, sesile problem, how do you deal with it? Thina nje ama-advocate siyancedisa, sifundisa abantu ukuthi yes, culture is there, but there are some aspects of culture abantu kumele bachane lapho.
Inkampani le iqale uhlelo lolu oluzathatha insuku ezine. Lusuku longosuku kunanzwa abalomkhuhlane wengqondo olwe World Health Mental Day lokamhla ka 10 Mfumfu minyaka yonke. Kulusuku olwabekwa inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye World Health Organization. Lolu lusuku njalo lokuxoxisana lokuphendula indlela zokuphila labagula ingqondo. Ngimele Studio 7 inkosikola igama namukeze Jesus Banda.
Ele Botswana lithi kuqhakathekile ukuvumba imithetho ekhuthaza ukuphatha kahle izisebenzi okugoqela ezokuza kungeyinye yendlela engathuthukisa isimo somnotho wakulelo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Lokho kuvezwe ngolwesithathu ngesikhathi leBotswana lisethula amanyathela elathathayo ukuthuthukisa isimo sezisebenzi kulandelwa imithetho ye-International Labour Organization, i-ILO. ELeBotswana kade liphanyeka uhlelo olutsha olwe-Labour Market Observatory kuyindlela yokufaka isikali kumango ewuthetheyo ukubona ukuthi amalungelo esisebenzi avikelekile. Umphathintambo obona ezemisebenzi kweleBotswana, unkosikazi Anna Mukheti, uthi ilizwe lakhe lihamba phambili kuhlelo lolu uma uqathaniswa amanye amazwe emhlubulweni weSADC.
The attainment of decent work for all women and men, including young people and migrant workers.
Uhlelo lokuthi kube nesimo esihle sokusebenza kubomama nabobaba okugoqela abokuza kuqakathekile ukuthi sibe lesimo somnotho esingakhethi mhlobo.
Mokheti uthi kuqakathekile ukuthi kuhluzwe isimo sezisebenzi ukuze kuthuthukiswe indlela abasebenza ngayo bengahlukuluzeki. Njalo uthi kuzakwenza uhulumende weBotswana abekwazi ukuthi kulezisebenzi ezinjani ukuze abekwazi ukuthi anganikeza yini amaphepha okusebenza kwabokuza.
The returns provide critical information needed to facilitate the strengthening of our labor market programs.
Kumele abaqhathi begcwalise amaphepha bawaphe uhulumende ngezisebenzi zabo ukuze sibekwazi ukuthi silezisebenzi ezinjani njalo kusiphathise ekupheni amaphepha okusebenza kwabokuza.
Umnumzana Sifa Sithuma okukomite bumba ugwalo le diaspora policy uthi amazwi kamphathi Ntambo Mokgethi ayihlisa uvalo kunenge leZimbabwe elisebenza kwele Botswana.
Ya amazwi akhulunywe uminister mahle kakhulu ungakhangela okwenzakale eGoli kumalanga naladlulileyo kuma migrant workers. Kwenze lobani loba khona lapha eBotswana kwenza abantu bethuka bacabanga ukuthi mhlawumbe uma kusuka eSouth Africa kuzoweza lapha, but amazwi akhe aphe isiqiniselo esihle sokuthi iBotswana has always been a very different environment in terms of abantu bokuza. Yebo, abantu abaningi bayazi ngendlela mhlawumbe engayisiyo.
Uthuma uqhubeke esithi eBotswana ayisilo lizwe eliphehla inzondo njengokwenzakala kwele South Africa, noma nje ilizwe ngalizwe lengxaki zalo uma kusiza ebantwini bokuza.
Lapha oqakathekileyo ukuthi umuntu abe lamaphepha nxa yonke into yakho ihlangene, akula hlupho lapha eBotswana, akula muntu ongakukhangela ngelihlo lokuthi umuntu wokuza kumbe njani, akufani leGoli. So nxa lo minister ekhuluma amazwi amahle kangaka kupha at least a peace of mind lokuhlaliseka ebantwini abokuza ikakhulu amaZimbabweans, ngoba izindawo ezinenxa ukukhunywa ama-foreigners kukhangelwa kakhulu abantu abavelele eZimbabwe, abanye amazwe abakhangelwa as foreigners.
Uhlelo lwe-Labour Market Observatory lukhona emazweni atshiyeneyo kuyindlela yokuthi kubonwe ukuthi izisebenzi ezakulelo lizwe kanye lezokuza zivikelekile njalo zisebenza zikhululekile. Iningi leZimbabwe ikakhulu emazweni angumakhelwane bahlalela evalweni ngesikhathi uqonga ukuthukuthela kwabokuza, amazwe amaningi esevala amathuba okusebenza kwabokuza. Kule nani labeZimbabwe elingaphezu nje kwenkulungwane ezimbili, i-2400 ezilamaphepha okusebenza osemthethweni kwele Botswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, Isabron kwele Botswana.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuthi athwele nzima eZimbabwe ngalesi isikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Athi adibana lenkinga eziningi lapho ekhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo ekhululekile. Kunje amalunga avalelwe entilongweni esetheswa amacala okutshotshozela udlakela lokunye. Abanye abavalelwe entilongweni ngaba kubandla leMthwakazi Republic Party, le Citizens Coalition for Change, le Zimbabwe Transformative Party. Kusenjalo, akukaguqulwa indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo njengalokho okufiswa ngaba kumabandla aphikisayo. Kuyini okumele kwenziwe ngamabandla aphikisayo ukwenzela ukuba angene kukhetho olulempumela ezathakazelelwa nguZulu? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Effie Dlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance. Umnumzana Effie Dlela Ncube usungula lingxoxo.
Ungakhululeki kokhetho akulani le opposition yinto ephathele lebandla elibusayo. I-opposition edinga ukuthi ikwenze okudinga ukuthi ikwenze yikuthi iqinise amandla ayo ukuze iyesabeke. Nxa ngisithi iyesabeke, bakwazi laba kwavusayo ukuthi ayisoze yamukele ukhetho olungakhululekanga. Nxa lungamukelekanga, kayisoze ivuse kahle leyo phathi ezabingele.
Ye baba Nhlanhla Moses Ncube uyamuzi yakhuluma lapha.
Bokwenza kube nzima ukuthi i-opposition even ingathi ikhala lukhetho, uzabona oyedwa sebhode ngale sesithi mina ngiza contest xa kanti kuzawina yena. So ke khona kuyane sihleli simkhuluma thina as i-Freedom Alliance ukuthi amaqembu wonke aphikisayo kawabambane, singaba yinyanda ukuthi usephule akukho lula. Khona kuyana kuzathumela umbiko omkhulu kuhulumeni. Kungabambani futhi amabandla aphikisayo kuphela, uZulu weZimbabwe abambane lamabandla wona lana afuna ukuthi izinto zilungiswe. Yikho kunganceda khona kuyana. Njalo nsuku zonke sikuveze ukuthi uMgabe wasetshenziswa njengodlawo ukuthiwa siyamkhipha, abanye befuna ukuthandwa ngokuthi bakhiphe uMgabe. Bona bethatha ifolo makaMgabe yiyo abahamba ngayo, batshaya izitina ngumgabe kanye lobu uvuka ulele umile uzibonela umgabe nje into zakhona zenzakala yimugabe we njengomgwaqo lo kobulawa labo Robert Mugabe. Yikho sibona kusenzakala khona. Kumele kuphele khonoko ngokuthi abantu basuku.
Baba evidlela Ncube siyezwa lapho uyakhuluma ubaba Uncube uthi amabandla kumele abambane, kodwa siyabona emarapiz athi a-a thina silwele ukuthi sikhululeke eMathebeleland. Kubuye ke isisisithi thina sifuna ilizwe lonke, kuzobuya abanye labo bethi lokhu lalokhu, kambe babambana sokutheni khona lapha-ke lapho kwazalela khona ingwe la.
Kumele bavumele ngalokho okuqakathekileyo, akudingi ukuthi livumelane kukho konke nxa lingama-political parties. Umhlaba wonke jikelele phela kusetshenziswa kanjalo, kulokhu kasenelisi ukusebenza ndawonye njengoba usisho ukuthi abanye babefisa ukuthi ngabe ilizwe liyehlukaniswa phakathi likukhululeke ngapha eMathebeleland, abanye befuna ukuthi ngabe lihlala lindawonye. Kodwa basengavumelani ukuthi kulobupho obukhona kule nyoka enkulu eyi-ZANU-PF esihlalweni emele ukuthi isuswe. Sebengavumelana ngezinto ezithile ukuthi nxa sisincedisana kulokho ekususeni lo mbubo obukhona, mina eyami i-agenda wena uyincedisa njani ukuthi iye phambili, lalwana omunye athi eyami i-agenda uyincedisa njani, kuvunyelwane i-negotiation, into edingakalayo ukuthi abantu bakwazi ukukhulumisana kuso sonke isikhathi, bangahlambalazani bekhatshana kodwa basondelelane, bazathola izinto abangavumelana kuzo eziqakathekileyo. Okunjengokuthi ubunzima obukhona abantu balala bengalindanga usafunda ezikolo akulalutho, kuqakathekile ukuthi wonke amaqembu afake phambili abantu athi asithengene abantu kuqala bese sisiya kulezi ezinye izinto esizifunayo.
Ye, siyamuzwa lapha-ke uyakhuluma ubaba evihlela Ncube. Baba Ncube Nhlanhla Moses, so siyezwa sibile ukuthi ye lingasondelelana kodwa ukhona phela uyabenuka ongaligaqa ukhona ongani
ye uhlupho baba uDube yikufuna ukuba ngufudu ongcono kulomunye ufudu, instead ukuthi ngifuna ukuba ngumvundla ngesiqubu, mina ngifuna ukuba ngufudu ongcono. Nxa ngingufudu ongcono kuyini engizakuthola? Okusalayo ukuthi akulanto engizayithola. Ubumina mina obukuma political parties ama opposition yikho obuhluphayo, ngoba omunye ufuna ukuthi hayi ubani sesebenzi. I-concept ye-freedom kakula muntu wokuqala ongathi nguye oqala ukuyilwela. Silohlupho khathesi ukuthi kulo muntu ukuthi kumbe sisemathebeleni, nizabe senzidime ngaqala lokhu ngifuna ibizo lokuthi kuthiwe uNhlanhla waqala lokhu. Yikho khona besilohlupho khona. Ngibe sengisola uZulu. UZulu nguye okumele akhuze amabandla agangayo. Esengike ngezwa uze umkhokheli webandla esithi vele asibambani la muntu uthi. Akakabuzi muntu, akakayenzi ukuthi abuze ebantwini ukuthi licabanga ukuthi singenzani. Kuhle kukhulume yena. Kanti uMgabe phela yiyo ingqondo yakhe ukuthi wayethanga libe kulibekile. So ke yindaba sesisiba labo uMgabe futhi ku-opposition abangafuni kulalela muntu, kodwa abalalela umbilini wabo obukhulu lwana yibo abagijima ngawo. So uZulu asukuma abakhuze bona laba bantu. Ama-academics asukuma abakhuze bona laba bantu. Abazemasiko, abamasiko babakhuze bona laba bantu. Abamasonto babakhuze ukuthi ubumina mina leBhayibheli vele abubufuni. La madlozi kabufuna kumi nami.
Okudingakalayo ukuthi sithi thina khona manje yini into esingayenza ukuthi silethe inguquko empilweni zabantu, ezabantwana baya ezikole ezingela mabhuku, ezingela amatitshala, amatitshala angaholiyo, amanesi angaholiyo, amadokotela angaholiyo, abantu bonke abathele nzima, imigwaqo igcwele amapothola, kusahambeka kuphela amabholoho, ezitolo kakuthengeke, emabhenki kakula mali. Zona lezi yazinto eziqakathekileyo abantu bazifake phambili. Ukuthi singenze njani ukuhlenga abantu bakithi ebunzimeni abakubo. Kuzaba lezinye izinto vele abantu abangasoze bavumelane kuzo.
Lapha lizwe umnumzana evihlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, kanye lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Kusenjalo abequla lenhlanganiso ye-Afro Barometer ebikhangele ukuqhutshwa kokhetho kweleLesotho babika ukuba okuphume kukhetho lwalelo lizwe olwenziwe ngempelaviki kuveza intando kaZulu walelo. Ngiyalivalelisa-ke kathesi sesilugqiba lapho uhlelo lwethu. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.